Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zisoko siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyabonga Jonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Olamukelayo ngenjabulo kuStudio 7 ngolesibili mhlaka 25 Mfumfu 2022 ngugeino kumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Business wise it just crippled us. Ukuthi thina siyenza ama transactions engaphandle kwelizwe.
Abantu abaningi batshengisele emgwaqweni namhla eZimbabwe besola izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF.
Ayisiphume siya ngapha ama-sanctions kungela mali lokhu zenzingela freedom eZimbabwe.
Kodwa kulabanye abathi akumelanga zesulwe izijeziso zenotho lezi. Kule ntatheli izindaba esezibumbe inhlanganiso ye-Journalists for Economic Development. Ibandla leZANU-PF selilungiselela umhlangano walo omkhulu owe-Congress. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulabanye abantu abatshengisele namhla eHarare kobulawayo eGwanda lezinye indawo bekhonona ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. Lolu suku olwafakwa inhlanganiso ye-Southern African Development Community olokulwisana lezijeziso lezi phansi komkhankaso olesihloko esithi Anti-Sanctions Campaign. Kwenziwe phose okufanayo eGaborone kwele Botswana. U-Ezra Chisa Sibanda usethulela lolu daba.
Abaphatheke emkhankasweni lo bathi izijeziso lezi zibhidliza umnotho wakweleZimbabwe. Inhlanganiso ye-Southern African Development Community layo ithi kumele zesulwe izijeziso lezi ethi zibisela emuva eleZimbabwe. Kodwa le Melika lethule umbiko eHarare lisithi izijeziso zenotho azilani lokugukudeka kwemali yeZimbabwe. Imithetho yokwenza kube nzima ukuvula amabhizimusi elizweni, izivumelwano zama-contracts ezenziwa nguhulumende labanye abantu abalezimali ezingaqedekeliyo, njalo lokwebiwa kokwenjiweyo ngamanye amazwe labosomabhizinisi. Elebhilithale lalo lithe lona lafakela abantu abahlanu kuphela izijeziso zenotho. Loba kunjalo batshengisela abantu phandle kwesigodlo seMelika eHarare emgwaqweni koBulawayo eGwanda lamanye ke amadolobho. Bekuhlatshelwa kukhiywa kubhodwa emgwaqweni yakoBulawayo ngabathengiselayo laba bethi izijeziso zonotho kazesulwe. Abathengiselayo laba bagqibe umkhankaso wabo esithithini sikaloliwe National Railways of Zimbabwe, lapho izikhulumi zonke zikhuthaza amazwe entshonalanga ukuthi kabesule izijeziso lezi ngoba zibulala eleZimbabwe. Omunye wabo ngupastor Hobe oye-AFM Church okhulume emele amabandla ezenkolo.
Being fed by pastors of various churches. I stand here today being fed by evangelicals, being fed by traditional churches, being fed by Pentecostals to come and speak on the effects of the sanctions on us as the church.
Omunye osola lezijeziso umfundisi David Moyo.
Njengomunye wabafundisi lami, ngithi le into imbi kakhulu. Sesibonile ilimaze, we can't even do izinto. Business wise it just crippled us. Ukuthi thina siyenza ama transactions engaphandle kwelizwe. Sokunzima, sokufanele ukuthi uzocela umakhelwane ukuthi bekwenze. Zonke izinto esizenzayo ukuthi zinzima kakhulu. Le bantwaneni bethu sesikuthola kunzima. Ukuthi bezihambele nje kalula beyenza izifundo zabo. Ya, yikho kusilimaza.
Bekule baningi abasakhulayo kulomkhankaso. Uhle Jena lilunga lebandla leZANU-PF eyilo eliqoqela umkhankaso.
Abuye sibone kufanele ziyispecialty namayouth njengentanga yabancane abasakhulayo. Sibonile ukuthi ilanga yokuthi silisupporte ukwenzela ukuthi ama-opportunity avalekileyo thina sithumela kuma-western countries ukuthi babone ukuthi abantu abatsha siyakhala kakhulu basivalele ama opportunity sicela ukuthi abantu kusebenzelana ngamanye amazwe like ama industry ethu avalile sinandile ukuthi ama youth amaningi awasebenzi
ababalisi labo bebekhona bebhikitha kulomkhankaso unkosazana Beauty Moyo ngumbalisi uthi laye osekela uhlolo lukamongameli Mnangagwa olwentuthuko kuhlelo Teacher for Economic Development
nama-teachers for economic development ngoba at the end of the day thina we used to survive on our salaries but that one is no longer the thing
ngoba kuthi i-economy yabona ukuthi akuhambi asifoli imali esiphilisa ngenxa yama-sanctions konke vele kusukisela kuma-sanctions ukuthi i-economy yethu ibe njiso so vele kasi-afrika
asifoli imali yangenayo into ziyadura kuthi kuphele kuhamba abantwana ezikolo bayafunda baqede lapho baphenduke bathengisa amatamatisi
kodwa unkosazana Sanazile Nkomo ohlala koBulawayo uthi izijeziso zenotho lezi akumelanga zesulwe ngoba abantu bezimbabwe bayahlukuluzwa
hayi siphume siya ngapha ama-sanctions kungela mali lokhu ze nisingela freedom ezimbabwe abalungise kwalapha kuqala ezimbabwe kuphelile ukuze i-tribalism evele ikhona khonapha ezimbabwe yemele iphele kuqala yela kumele kuphele asilazi ama-sanctions
amazwi kamankomo asekelwa ngumnumzana Jabu Ncube othi uhlupheke kakhulu lokho lezimbabwe lathola uzibuse
ama-sanction ahlalenji khona kade sibaqamula abantu izandla egwanda bengenela abantu dodujuke batsha ithi kamilabo yama-election azabe free and fair akulwa za-free and fair ankalisa nikusebenza ngize umntana bami sebezisebela abazukulu lokhu kunja kula nto enshintshileyo kade likhalelelani ukuthi kuthiwa ama-sanction athitheli ukwenzani
umkhankaso wokulwisana lezi jezo zenotho ezafakelwa inkokeli ebandla ZANU-PF ngamazwe entshonalanga usekelwa yinhlanganiso ye-Southern African Development Community njalo uqhutshwa mnyaka yonke lesi sikhathi ngiyimela i-Studio 7 koBulawayo ikhameramu Ezra Chisa Sibanda
kusenjalo kulehlengana labeZimbabwe ebelibuthene ehofisini yommeli welizwe leli eHaburoni namhla benanza usuku lokukhankasela ukwesulwa kwezijeziso zenotho olwe-SADC Anti-Sanctions Day. Intatheli zindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube ungenele lo mbuthano waqoqa lolu daba.
Izikhulumi ngobuningi kulombuthano kade zilomlayezo othi kumele zesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe angentshonalanga kodwa kumehluko leminye eminyaka iningi lezikhulumi kade kuyizalwane zezimbabwe ezihlala eHaburoni umsekeli komela izimbabwe leBotswana umnumzana Witness Ngwenya ujele iStudio 7 ukuthi usuku lolu luqakathekile ukuze kufakwe umfutha kumazwe ethesa abanye bezimbabwe izijeziso zenotho
so leli langa waba lilanga abathi bona amazwe akuleningizimu kwe-Afrika ahlangana bambisane athi wona no izijeziso zenotho ezafaka kweZimbabwe kazisuswe izijeziso zenotho lezi zafaka eZimbabwe kazincedi lutho kakukhulunyisane izijeziso lezi izijeziso ezingekho emthethweni ngoba kazange zivunyelwane ngaphi enhlanganisweni yomhlaba wonke esijina ngesilungu United Nations
umnumzana Sifa Sithuma obemele i-diaspora community uthi sesifikile isikhathi sokuthi amazwe entshonalanga esule izijeziso zenotho lezi
iminyaka isimnengi kulokhu kukhulunywa ngendaba efanayo and akulamehluko lamazwe nalawo EU labo America labo bakhanya kakubatshintshi ikampeni nale yenzakalayo mbona ingathi iZimbabwe simele ikhangele ku-different direction who are their friends ngoba nokuzwanana labo rally abantu amazwe nalawo akube yiwo lawo kabuye strong ekhanya ukuthi azonceda not ezowona lawo
umnumzana Njabulo Ncube ohlala eHaburoni ongenela umbuthano lo laye ukhala ngezijeziso lezi
soku-afekthe kwancindezela uzulu wonke weZimbabwe ngezindlela ezehlukeneyo abanye abaphumileyo khonapha lanxa bengaze bafe befe bengaphandle kwelizwe kunzima njalo kuyadula ukuthi sithi repatriate ama-bodies back home abantwana bethu they've lost their identity kabakwazi lokuthi izihlobo zabo ngoba nekhaya kube kanti economically vele sokusi-affectile ngoba kasikwanisi ukuthi sibe at par lamanye amazwe ukuthengisa nokuthengiselayo
osakhulayo leminyaka yamashumi amabili lantathu onolwandle Ncube uthi phose impilo yakhe yonke useyiphilele ezimbabwe lingaphansi kwezijeziso zenotho uthi lokhu kwenza ukuthi abasakhulayo bazibone bempofu kulabanye babo abasemazweni angumakhelwane Isikhulumi zakwamanye amazwe kade zimbili kuphela lonyaka zigoqela umela ilizwe leCuba kule Bozana umnzana Orlando Alvarez kanye lomela iSaharawi umnzana Mohamed Samba. Alvarez uthi njengabantu beCuba bayazi ubuhlungu obubhekane labantu beZimbabwe ngoba labo ilizwe lalo lingaphansi kwezizwe zeNotho.
For 60 years now, Cuba has lived under a harsh economic, financial, and commercial embargo.
Okweminyaka eminingi eCuba liphila ngaphansi kwezijeziso zenotho ezafakwa ngeUnited States. Lokhu ngokufanalo okwenziwa elizweni lenu. Izijeziso lezi zayalwa ngamanye amazwe kodwa ziyafuqwa kuphela.
USamba yena uthi bazaqhubeka bemele eZimbabwe kulezijeziso zenotho kumbe zingekho. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Kulentatheli zindaba esezibumbe inhlanganiso ye-Journalists for Economic Development ebizwa njalo ngokuthi yi-Journalists for ED. Kubikwa ukuba intatheli zindaba ezedlula amakhulu amahlanu zifakwe kuqembu leli izolo abanye bengazilutho ngakho. Abakhokhela iqembu leli bathi bafisa ukuthuthukisa intatheli zindaba okumele njalo zithaphe izindaba ziveza ukusekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa okhangelelwe ukuba uzancintisa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Umnumzana Nick Mangwana, umabhalane omkhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko, utshele iStudio 7 ukuthi sebebikelwe ngeqembu leli elizasungulwa kusemthethweni kunsukwana ezilandelayo. Umsakazo we-Voice of America uthi intatheli zindaba ze-VOA Zimbabwe Service kazilani leqembu leli ngoba zona zithapha indaba ezilohlonzi njalo azidlelani lohulumende. Umnumzana Njabulo Ncube, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabahleli bezindaba ezimeleyo eZimbabwe Editors Forum, utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kuyamangalisa okwenziwe ngababumbi ababumbe leli qembu.
Indiya ngikhona yasimangaza ngoba yami ngithe ngivuka ngabona sengifakiwe ugroup yenaleyo. Angazi ukuthi u-administrator wangikhona ngubani nokuthi inamba yami ithethe ngapi. Abantu abaningi bayakhonona ukuthi kati uhamba njani sephonge ufakwa emagroupini abangawaziyo. Kodwa abantu intatheli zindaba eziningi ziyatsho ukuthi khona ngani yenzele ukuthi bethusile abantu njengoba sikhanelele ukhetho oluzayo. Ngomnyaka ozayo yabethusa ukuthi ungabe kungamaqhinga okuthi khona kufanele bebhale besakaze kuhle ngomongameli akuyabethusa abantu babethuka.
Manje akuphumeki yini kuqembu leli?
Akuyaphumeka, angisho anti ulungele ukuphuma kugrupu kodwa akulula kulabo abasebenzela amaphepha kahulumende labasakazela ZBC ngoba ngakhanya bephuma kwahle ukuthiwe wena awuthakazeleli umongameli. Abantu sesesaba ukuthi bayalahlekelwa imisebenzi. Intatheli zindaba ziyakhala kodwa ziyesaba ukukhipha inyembezi ngoba inyembezi zingabonakala iyathiwa khona abasapota iqembu eliphikisanayo.
Kodwa uyibona njani injongo yabo yena leyi yeqembu leli?
Hayi, injongo yeqembu leyi nje mina lapho engihlezi khona ngangikubona ngabantu abathathekileyo bebona ngonwa amanye amaqembu onke athi for ED ngawindi for ED lokulalokhu.
Umnumzana Njabulo Ncube ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabahleli bezindaba ezimeleyo eZimbabwe Editors Forum. Sixoxe la eseHarare siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Mnashe Mthutsa okubandla lezanu PF.
Kuchethi kusikhathi sikamgabe i-leadership kamgabe ibuye i-indigenization and economic empowerment. Kuchethi kungena u-President Mnangagwa ubuye elohlangothi ele-economic development. So ungananzelela ama-organizations amaningi that have been created, ngama-organization a-creatwa ngokuthi bona bathi hhayi sihambelana ngombono lesibono sika president othi yena iZimbabwe ayine economic development mhlawumbe singayaphambili ngelizwe. So nxa ngibona kulabo message for economic development or teachers for economic development, generally for economic development, I think it's just an agenda setting ekhona nje elizweni ukuthi wonke umuntu uyavuma kuhlangothi abakilo lona, whether ujournalist, whether umbalisi, whether uyalima, ukuthi hayi sonke sikwenzayo sikwenzela for economic development. Ngibona ngani yikho okwenzakalayo kathesi. Yes, economic development application yakhona iba ngu-EP, so kungani kukhuluma ngelizwe lomuntu kodwa
sikhuluma nge-economic development. Yes, siyabona kule group entsha kumbe ngithi iqembu elitsha okuthiwa journalist for ED elibunjiweyo. Kulabantu abathi bapho kuphostelwa phakathi. So abantu abafoswa yini kumbe abanjwa ngeganya futhi angena khona ngenkani?
Nga ufakiwe endaweni ongafuni ukuba kuyo yaphuma nje. I think into enjalo. Ungabona la ukuthi kunje wena i-journalist ungabona sofakiwe group enjalo. Aso whether ngifake ngenkani kumbe ngenze njani. Wena nga ungafuni ngiyaphonga ukuphuma.
Umnumzana Munashe Mthutsa ubandla lezano PF sixoxela eHarare. Ibandla lezano PF lithi amalungiselelo omhlangano walo omkhulu weCongress asesemaphethelweni njalo uzaqala ngowePolitbureau kusasa kulandele weCentral Committee ukuthi omkhulu wokukhetha abakhokheli uqhutshwe ngolwesihlanu. Lokhu kuvezwe ngumabhalane waleli bandla umnumzana Obert Mpofu otshele iStudio 7 ukuthi akusiqiniso ukuthi kulokubangisana isikhundla phakathi komkhokheli wezanu PF umongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Njalo izigaba zonke sezikhethe ukuthi umongameli Mnangagwa aqhubeke ekhokhela. Asizweni umnumzana Mpofu echasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Nokho sesiqedile konke okumele kwenziwe Sithandekile. Amalungiselelo akhona wonke ade sihlangene sitshengisana ukuthi i-department le-department eyanikwa umsebenzi wokuthi ilungiselele i-Congress le enkulu kangaka basinike i-report yabo. Konke kukhanya sekulungisiwe and sesikumele sesikulindele nje ukuthi mhlangano uqalise kusasa njengoba uzaqalisa kusasa nge-Politburo. Kusuka lapho ngolwesine sesiba le-Central Committee. Umhlangano omkhulu uzakhona ngolwesihlanu. Isikhathi sile mhlangano insuku zonke lezi izolo nje ade ngikhokhela imihlangano e-coordinator khonokho amalungiselelo e-Congress. And yiwo umhlangano oqedise konke ongabe kufunakala ukuthi kwenziwe. Njalo ngisuthisekile nakukhokheli bonke kusuthisekile ukuthi hhayi sesingaba kumumo wokuthi sesiredi ukuthi singaqalisa nge-Congress yethu. Namhlanje nje ababhizi abafaka izakhiwo nalokho kumele kwenziwe elofizweni kuvenyu njengoba ivenyu zaba e-HICC e-Sheraton. Konke okumele kwenzakale khona sekwenziwe. Lokho kuzalandela imihlangano leyo engitshele ngayo ezaba le-program ye-agenda.
Kulabo abangakwaziyo ukuthi umhlangano lo ngowani esingathi kumqoka okuzayenziwa kuwo yikuphi ngaliphi la?
Umhlangano lo ngomkhulu kakhulu kubandla le-ZANU-PF okuthiwa yi-Elective Congress. Izakhetha ubukhokheli obutsha obuzakhokhela i-party i-ZANU-PF okweminyaka emihlanu ezayo. Yiyo njalo ezabuya lezinqumo ezizatshengisa indlela okuthiwa i-roadmap ezasetshenzwa ngayo kwiminyaka leyo emihlanu esizinike yona. Njengoba sithi i-Elective Congress kuzakhethwa u-president, kukhethwe abasekeli bakhe, kukhethwe ama-Politburo ama-Central Committee members, kusiba njalo kusiba njeyana. Yikho uqakathe okwedlula yonke imihlangano esiyenza lo kuthiwa ngama-conference. Kukhangelekile ukuthi kuzabonakala imisebenzi enzwe yiphathi kwiminyaka edluleyo emihlanu, njalo nalokho esifuna ukukwenza iminyaka emihlanu ezayo. Kodwa sile njongo yokuthi khona ekuthiwa yipini ethi khangele inotho lokuthuthukisa izigaba ezindaweni ezijeneyo kungathiwa ngamuntu kumbe isigaba ngaphansi.
Kuleminye imbiko ethi kungabe kulokungazwisisani phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Chiwenga, kukhona yini elikwaziyo njengebandla ukuthi yena thathe lesi
sikhundla? Leyo imbiko ezivela kulabo abasizondayo, kulabo abantu abahlala bedilisana lathi, akula kuxokozela, akula kuxabana phakathi kobukhokheli bethu, phakathi kwababa uMnangagwa lobaba uChiwenga. Izifiso zabantu laba abangazwisisi ukuthi ZANU-PF isebenza njani. Ngikhuluma kunjenjenje, yonke amaprovinsi jikelele athi ubukhokheli obukhona obukababa uMnangagwa yibo ubukhokheli abafuna buqhubeke busiya phambili.
Lo ngumnumzana Obert Mpofu, umabhalane webandla leZANU-PF, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Umumo wezomnotho eZimbabwe uqhubekela phambili usinda abanengi. Abantu bakhala ngokuselakala kwemisebenzi noma ilizwe ligcwele abantu abafundileyo, osokusenza ukuthi wonke umuntu azame ukuthengisa impahla etshiyeneyo kumbe ukudla. Ingcwethi zithi kuzathatha iminyaka eminingi ukubana lowo mumo uguquke, ngoba kuvele kufanele kulungiswe inkokheli yelizwe. I-Studio 7 ixoxele umnumzana Bulisani Ncube, usomabhizimusi wakoBulawayo, ngalolu daba.
I-economy yeZimbabwe iyadula ngoba ayinandeli i-basic economies okwenzakala kwamanye amazwe, kuyukuthi yabokhuluma ngokuthi ye ayi-economic fundamentals ezenza ukuthi izinto zihambe zithi zithi. I-economy yeZimbabwe ihlupha ngokuthi lilizwe lamagwese nabanye nje abantu abazithovela amakhaya. Nxa abantu bevuleke abavuki becabanga ngokuthi bayarun ama-business using conventional ways esijayele, hhayi bavuka nje besiya emakhasini likho engabuzi.
Liphila njani-ke xa ungakwazi ukuthi kusasa kuyavuka kuminjani?
Abantu sebajayela, like engikuthoyo ukuthi kusemakhasini. Nawe nxa uvuka ekuseni uyavuka udinga ukuthi uyakufikisa amakhasi lapho zaniyashova khona, ubona ukuthi kwenzakalani. Elingenye ilanga liyathi litshona ukume lokungaphuma la, ngoba phela ingasikhuluma nge-conventional business kayisekho, ngoba akula-conventional economy. Uyabona, ilizwe lethu is now made up of ama-economists akubiza ngokuthi ngama-rent cards abithekwa yikho kuma kwelizwe. So kuze kungumbindi nje wabaphansi, akula muntu ongathi wena low, ngoba hambe bona ukuthi nxa ukhanyele into yonke, akula muntu ongathi wena ngithenga ibhokisi leli nge-10 cents, imakhasi yami 15%, imakhasi can be anything even 100%, as long as utholile umuntu ozavuma ukuthenga e-backtrack. Yimpilo yangkona
manje ubona kuyinto elingaphila layo okwesikhathi esingakanani, ngoba lokhu sokuqhubeke okwesikhathi eside.
Kuzathatha isikhathi eside ukuthi kudlule, ngoba ayisikho phela ukuthi okwinto lokhu kwenziwa ngabantukazana kuphela, kwenziwa nguye wonke muntu. Abantukazana sebakujayela njalo, sokukhanya ngenxa yinto nje enormal. Kwamanye amazwe abangakukhangela bethi lokhu ku-abnormal, lapha thi ngathi kukhangele kunormal. Nabona kunomali kithi ukuthi umuntu umbone ethole umxhala wemali ehlezi esikridini eyithengile. Wena khona ngapha-America that would be very abnormal ukuthi umuntu yabethole large quantities of money ethengisa esikridini, ethengisa imali, not ukuthi ethengisa ukuthi kade ethengisa lokhu sengenza imali. So kithi i-part of us, sokunormal.
Nxa sikhangela ukuthi umkhonomi uya ngaphi, uthe wona kuzathatha isikhathi ukuthi into zibe normal, ukhangela isikhathi esingakanani?
Hayi, okufunekayo angithi abamele babulungu ngabazimise nangokulungu, yikho kuzathatha isikhathi eside as long as abamele bekulungise bengazimiselanga ukulungisa njengoba kuyisimo sezinto kathesi. Kodwa mhla bezafuna ukukulungisa, akuthathi isikhathi eside ukuthi ulungiseke, ngoba angithi angithi ukuthi umuntu okwakho nje yikungena ipholisa lenza okumele likwenze, ikhodi yenza okumele ikwenze, ujaji
yenzo kumele akwenze kuphela nje onibeyo owekumthetho ajeziswe ngokufaneleyo kodwa kwakhe akulamuntu ojeziswayo as long as uyemali yakho njalo leyo mali ukuthi uyithole njani akudingeki ngoba kalesi kakho ongathi yena yabona nansi ndiyami le emasamhlophe ngiyithole senansi imali ngezimali laphana kuhle ngayilandela nansi ngathenga indlu uyilandele nje uyibone nje ungatholi okungcolileyo kumbe ohamba nge-Honda City abantwana labo ohamba nge-Honda City kakho ngakunika nje just i-paper trail yokuthi imali yakho lakabe njani konokho ukuthi kulungisekwe kudingeka abantubukayo ukuthi bathi hhayi okufikile ecineni benze okumele kwenze
nxa usitsho njalo sesikhangela ukuhlawula ama-taxes kusho ukuthi kule mali eziningi ezilahlekayo ezingabhadalwayo ngabantu
abantu benza imali bengabhadali i-taxi othobhadala i-taxi wona la amakhampani amalutshwana amakhulu alandelekayo but iningi akubhadali i-taxi abantu abayebi benza imali akubhadala i-taxi nxa uyi-gold dealer uhambe usiyathenga i-gold idila ithengiswa ku-black market uyabhadala kubani i-taxi irekhodi yakhona ingabi akula rekhodi but okwenza konke khonokho kungalungiseki yikuthi labamele bakulungise abazimiselanga ukuthi bakulungise
Umnumzana Bulisani Ncube usomabhizimusi exoxayo kobulawayo ngocingo. Isizalwane zeZimbabwe eziphila ngokuthengisa imizimba eJohannesburg zithi sezisebenzela evalweni ngemva kokubulawa kwabathengisa imizimba abayisithupha okungabantu abacabangela ukuthi iningi labo ngabeZimbabwe.
Abaphila ngokuthengisa imizimba laba endaweni ezicajileyo lemnyameni baphumele egcekeni lamuhla betshengisela eJohannesburg Magistrate Court lapho bekumiswa khona ngokwesithathu owesilisa owetheswa icala lokubulala oyedwa obesifazane laba. Bathi impilo zabo asaphephanga ngemva kokubulawa kwabanye babo. Izidumbu zabayisithupha zatholakala kwenye ikampani ekhanda imota sezonakele. Esinye satholakala ebhimu, esinye sithwadikwe phansi kwezibi, ezinye zifihliwe emoteni ezolungiswa. Owesifazane weZimbabwe laye owenza lo umsebenzi ongathandanga ukuvezwa igama, utshele iStudio 7 ukuthi sebesebenza bethwele amathumbu ezandla.
Into esifuna yi-justice, traumatizing. It is always there every day and night, right? So there's nothing we can do but the workers must work.
Omunye weZimbabwe njalo utshele iStudio 7 ukuthi abathandabuza ukuthi iningi lalabo abafileyo izizalwane zeZimbabwe njengoba kusaziwa ukuthi lo owetheswa icala ubehambe zingela abeZimbabwe ikakhulu abakhuluma ulimi lwesiShona. Kodwa ke le yinto engazange ifakazwe amapholisa labajutshise.
Oh, le nto yenzakele lapha ibuhlungu kakhulu ngoba ubulele abomama ama-breadwinners abantu okumele besupporte ifamily. Sila ngomsebenzi asikuthanda but kufuna ukuthi imuli zethu ziye esikolweni zingafani nathi abantu abethu bengame emgwaqweni njengathi besiphakamisele phambili ngoba manje siyakhula sibadala.
Esinye sizalwane sakwele South Africa laso esingathandanga ukuvezwa igama sithi akuziseki ukuthi kungani umuntu ezakhetha ukuyabulala abantu abaziphandelayo njengaye wonke umuntu.
Sicela ukuthi nje uhulumeni nje asibhekelele thina ezama sex workers asihlale especially in terms to on thanks to amaphoyisa. Sicela ukuthi amaphoyisa asize.
Isikhulume senhlanganiso esisonke National Sex Workers Association umnumzana Kahleko Rasebize uthi ukuzalamulela abathengisa imizimba laba yikuthi bavunyelwe ukwenza umsebenzi wabo okusemthethweni.
Bafanele ba decriminalize i-sex work. Let the people that enjoy the full constitution ye country. I thank you.
Umthethwandaba namuhla uzokunengi ngalo owetheswa icala lokubulala oyedwa obesifazane laba. Ngowesilisa oleminyaka engamachumi amabili. Igama lakhe uSifiso Mkhwananzi. Uye waqanjwa ngabanye njengomuntu oseke wazama ukubulala abanye babo baphunyuka. Yena ke uthe ufuna ukufaka isicelo sokuthi icala lakhe lithethwe phandle kodwa sikhulumele seviyo labachuchisa unkosikazi Phindi Mjonondwana uthi bazaphikisana lesicelo lesi.
Ngakho abantu ababhekane namacala okuhlukumezwa kwabesifazane lawo macala njalo siwathatha seriously kakhulu si-NPA.
Umsolwa ukhangelele ukuthi aphenduke emthethwandaba mhla ka 31 Mfumfu ezofaka isicelo sakhe se-bail. Melisa Seven, Johannesburg, South Africa, Thuso Khumalo.
Siyabonga Thuso Khumalo, olivalelisayo ngugaino kumete sayidini.